Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanonoka Wande. Linga alifuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 5 Mfufu 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalela eParliamente omnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole labanye abalithumi lantathu asebencitshwe isibambiso sebail sebelokhu babotshwa kunyanga ezine ezedluleyo bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla.
Okungimangazayo ukuthi mhlambe nxa kuthiwa kuyaholwa kuholwa umumbu abawunikeza ngama-organization angasiyena uhulumende weZimbabwe.
Ibandla leZANU-PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinela umumbu ongekhoyo e-insiza lapho okulokhetho lwama-by elections linyanga.
Ngiyamuzwa umagalela mafalapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibethe Msengezi. Kanti yena ungena njani umasimafa endaweni kaSibethe Msengezi?
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uphendula umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasivanda owathi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukuthiswa kwendlu yelunga lebandla lezanu PF umnumzana Sibeth Msengezi.
Ngenxa yokuthi laba bantu abasebenzisa amadonki sebe lamakhastoma ezindawo ezithiyethiyeneyo ezigoqela o-Country Park, Olobhengu, Olomagwegwe, uyafika sizufike khonale le mayadini wo-Queen's Park uhlangana nezinqola zakhona.
Izakhamizi zakoBulawayo sezihlangane lodubo lwabo babhemi ababhodabhoda emalokitshini Santando bengeluswa njalo besidla okulinyiweyo ezivandeni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amalunga edalela eParliamente omnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole labanye abalithumi lantathu asebencitshwe isibambiso sebail sebelokhu babotshwa kunyanga ezine ezedluleyo bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla bezama njalo ukuphiwa ibail. USikhala labanye bakhe betheswa icala lokuphehla udlame ngemva kokubulawa kwelunga le-CCC uMoblessing Ali etshitungwiza ngenyanga kaNhlangula. Sebencitshwe ibail kaningi-ningi kodwa bafake isicelo esitsha ngemva kogwalo olusayinwe ngabantu abedlula amachumi azinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 besekela ukuphiwa kwabasolwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Abalandeli bebandla le-CCC bathi bazabuthana emthethwandaba eHarare lamhlanje betshengisela usekelo. Ibandla leZANU-PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinele umumbu ongekhoyo e-insiza lapho okulokhetho lwe-by election khona linyanga. Umgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo utshele Studio 7 ukuthi kuyaxokozela esigabeni sakhe phambilini kwalolu khetho mhlazi ku-22 kuyona le inyanga.
Kube isimanga sokuthi kona ibandla lokwehluleka iZANU-PF alika deli ngokurobha abantu bakithi, ngokuyabhyuza abantu bakithi, ngokubahlukumeza abantu bakithi. Singene emzini yabantu njengenjwayelo, sithola kungelabantu yonke indawo, saya ethudi one ezitolo abantu bagcwele, abantu kade befika bo 700-800 ezitolo, abantu behleli bebhalisa ukuthi abahola umumbu ku 22 okufana nayo 40 umbuzo ebenginawo ngangihlana nabantu ngiyababuza ukuthi laba lapha kwenziwani bathi since ngolesine lokho esikhona la lokho esiphenduka kuthiwa kona umumbu yabuya lempuphu yabuya ukubana sizehola ngibuza ukuthi kambe lokho lehlela likwazi ukubuya nibathi kasikwazi lokho okwethu kufika sibhalo lokho sibizwa ngamagama sibhalisa ukuthi impuphu yabuya ngase ngibuza komunye ubaba sama business ukuthi aw kambe abantu bakithi barojwa kangaka kwenziwa yini wangiphendula wathi yebo abantu bezana isikhulu zezama zafika la zathi ukuze sibambe abantu kumele siyenze iplani sibarobe sibabize ukuthi kuyahola okwenzela ukuthi amanye ama opposition party nxa efika endaweni abafuna ekhampeni abangabatholi okungimangazayo ukuthi kambe nxa kuthiwa kuyaholwa kuholwa umumbu abawunikezwa ngama organization angasiyena uhulumende wezimbabwe abantu bavunyelwa babuya begqoka amarigalia abantu bagqoke insaro zezalo bagqoka amakepe ezezalo bagqoka izikipa zezalo bahleli ngesiququku nge-10-10 5-5-20 behleli abantu bakankulunkulu bethwele nzima so ngihlaba umkhosi ngithi kibo bantu bakithi bantu bematopo akula ongalambanga sonke silambile kodwa kubuhlungu esikwenzwayo ngoba all day lisona lihlalisiwe akulanto eliyitholayo ceda ama 3 njoba sokuyi 3 days lokho elisiya ezitolo kambe okwenu likwenza nini ingaba yindlala esisiboniso kumele sihlupheke kangaka yini so abantu ekade sibabona kade sibatshela ukuthi hayi siyabona abantu bakithi kulungile ngoba indlala elenza ukuthi lisetshenzwe kanje kodwa sihlethemba kula kudla okuzabuya nxa ukudla kuzabuyathathani ngoba ukudla lokhu ngokwenu vele kodwa ngase siyavota livotele i-CCC umama uSindi Jongwena abantu balovalwa abantu balefie abantu bathi nxa singahlala emizini yethu kuthiwa kona lo ngasoze ebuye noma ngabe indlala isingakanani angeke kuthole ukuhola so ngiyisimemo leso ukuthi bantu bemadopo wathi 2 31 32 kambe sure ingaba siwoneni ukusenza sipanishwe kangaka ngepunishment eyenziwe yizano okulihlalisa 3 days lokho ebelibiza belize hola kukhombisa ukuthi for 42 years lokho ebeliropa kodwa kathesi lokho elingananzeleli
Alo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo umgcinisihlalo webandla lesicc esigabeni seMathepeleland South njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sizamile ukukhuluma labebandla lezana uPF kulumango kodwa kwehlula Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule usephendule umsekeli wesikhulumeli sebandla lesicc umnumzana Felix Magalela Mafasibanda owatshela iStudio 7 ukuthi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukuthiswa kwendlu yelunga lebandla umnumzana Saibeth Msengezi umafa uthi amalunga ebandla lezanu PF alosiko lokusekela umongameli lanxa esehluleka ukubusa njengokwakwenzakala ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe lokwenzakala kathesi ngomnangagwa ugawule usithumele impendulo yakhe kumakhale kukhwini ngendaba yonale yesizwe ukuthi uthini
ngiyamuzwa uMagalela Mafa lapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekukhuluma ngendaba kaSibeth Msengezi kanti yena ungena njani uMafa endaweni kaSibeth Msengezi uSibeth Msengezi miyazi ukuthi ngomunye umuntu nje laye njengabantu bonke akuyini okumangalisayo ngoSibeth Msengezi Msengezi lo indaba kanti ukhulunyelwa nguye ngowabo yini yibo abamthumileyo yini ukuthi ayenze kunokwakwenzayo kume njalo anje abantu into ezazikhulunywa ngabolinda masarira yizo zenezi ezikhona ukuthi babetrainwa ukuthi bayenze izinto ezimbi kuthiwe izano PF yekwenza kukhona lokho ukuthi bakukhuluma kateso linda masarira ukuthi babehamba beshafundiswa ukuthi bayenze njani bengcolise izano PF into esiyaziyo lakathe sakuphelanga kukhona and kateso balokhu bekwenza futhi besiyaphambili izinto ezinjengazane ezathi sizibona khona okwade kuthiwa ye umuntu se laphana kwanjanjani besenze izinto ezinjengazo bestage manage izinto zabo zenzana ukungcolisa i-government yezanu PF yibo abakwenzayo okwamsenkezi lokho thina silani lakho njalo amapolisa aza kudinga khona ukuthi kwenziwe ngubani njani umthetho vele umele ube umthetho kulandele lokuthi kwenze kuhambe kanjani asinike sikhulume ngendaba kamsenkezi ukuthi ye usenkezi utshiselwe sesithina utshiselwe kusho ukuthi ngezinye indlela kubala ukuthi utshiselwe izanu PF ngendlela akhuluma ngayo ngoba yinto abayikhangeleleyo leyo into abazenzayo indaba yama uthi yena ngakhona ukuya inviting sanctions ama sanctions acelwa yiopposition yiyo iMDC iyacela ama sanctions yiko abagijima ngakho la kathesi vele abafunda ama sanctions asuke bafunde ngama sanctions angabancedise ukuthi becile bengena embusweni ngokuzwendisa abantu ngokuthi abantu bahluphekisa abantu ama sanctions la ahluphekisa abantu u rapporteur lwano United Nations wathunywayo mamalwana wabuyela wakhuluma kuhle sili kakhulu kazanga phambanise wathi yena ama sanctions ahluphekisa abantu kumakhaza eZimbabwe akula muntu ophezulu ngalo hluphekayo ngama sanctions abantu ama sanctions ahluphekisa abantu ordinary abantu abazihluphekelayo abazikayo abantu kodwa nje abahluphekiswa ngama sanctions so nxa isho njalo ethi ku invite ama sanctions wapi yiwapi ama sanctions enga invitiswa ukuthi kuthiswe indlu kaMsenkezi ukuthi thiswe ngubani kwaziwa yiba bakwaziyo lokho impi ye Russia le Ukraine impi ye Russia le Ukraine esonto yeZimbabwe le into yakhuluma ngayo umagalela mafu ukuthi impi ye Russia le Ukraine iRussia iyazivikela and iyakhuluma futhi iRussia ukuthi kungani senza kono kwani and wakhangela bona abantu abeRussia amaRuski lana amanye phakathi kwabo Ukraine iUkraine leRussia into eyinye ikuthi kodwa bona njengabantu abanjalo bona bayathakazelela omafa njengeopposition ukusetshenziswa ngamakhiwa la iNATO efuna ukuthi ibe yelawula yonke into khona ngale ibe ingenela le mazweni endabeni zamazwe amanje yakhona kwaba kwenza eZimbabwe they impose ama sanctions ama African leaders asekhulume aba loud and clear endabeni le ukuthi ama sanctions kaasuswe wonke umuntu ukukhuluma khona okunjalo kambe kwakhulumela ukukapula khona okushiwo ngumagalela mafu la we are moving on siyaphambili ngoba ilizwe leli lalwela ukuthi salikhulula salwa ukuthi selikhulule and impi ungakhohlwa ukuthi yaliwe emaphandleni ayiliwanga emadrobheni
lo ke ngumnumzana believe kaule ilunga lebandla lezano pia izakhamizi zakobulawayo zibikwa zibhekane lodubo lwabo babhemi amadonki ababhodabhoda emalokitshini santando bengeluswa muntu besidla imibhida ezivandeni obabhemi laba ngabasetshenziswa ukuthwala okuthengiswayo okugoqela inhlabathi yokwakha inkuni umquba lokunye okuthiyetshiyeneyo ugeyina kumede saidi westudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
udubo lwamadonki lwaluvame kakhulu ephumula siyakwazi sonke ukuthi ephumula wawuthiwa kusemadonkini kodwa-ke ngenxa yokuthi laba bantu abasebenzisa amadonki sebe lama-customer ezindawo ezithiyetshiyeneyo ezigoqela o-Country Park olobhengulo magwegwe uyafika sikuthi uzufike khonale le mayadini wo-Queens Park uhlangana nezinqola zakhona usuya kibo nkulumane konke le ngokunjalo-ke idonki nxa ke yahamba umango ingatshayisi ivulelwe ikhululwe iyazihambela lapho efuna ukuya khona okunye njalo esikuqaphelayo ukuthi idonki kayikhohlwa lapho ke yafika khona so ziyabuyela
abanikazi bobabhemi laba ngobani
abanikazi bamadonki bayazisusa idonki lezo bezigcotshela kwezinye indawo yikho kubangela ukuthi ufice ukuthi imibhida yabantu isidliwe ezinye sezigcwele emgwaqweni ngiyakhumbula impela viki ngiyajazana lenye ifile lobhemula extension laphana duzane lesizane turn off esenta yomgwaqo okutshengisela ukuthi yayitshayiwe njengesikhathi zekuseni khonokhana-ke kubangelwa ukuthi bona
laba madonki sebezichithikisa abagcwalise yonke indawo okungasafana nakudala sasikwazi ukuthi hayi kungahlangana nayo kubuphumula kuphela.
Umthetho we-council wona uthini mayelana nenyamazana ezibhodabhodayo edolobheni?
Amadonki ngomthetho weBulawayo City Council amabhayilozi awo vele kawavunyelwe edolobheni ngoba idolobha siyondawo yezinyamazana. Amadonki lawo ananzela kakhulu asuka kulezi zindawo ezisemaphethelweni edolobho ezivalisa oMethodist oRobert Sinyoka lezinye izindawo ezigqagqele nje uBulawayo laba abantu abaphila sasemi eBed singathi bakuma peri urban areas yibo ke lapho kuvela khona udubo lolu ngoba bafuyile lezi zifuyo ngakho ke izifuyo lezi zigcina zichaphela edolobheni phakathi kube sokubangela ke lolu hlupho esihlangana nalo kathesi.
Lapha duke singathi umlando ukubani njalo kwenziweni ukuthi udubo lolu lulungiswe?
Kungumlando ke City Council lati zakhamizi ukuthi sincedisane City Council nxa sithe sabona amadonki ezulazule ezigabeni zethu sibafonele bavame ukuwathatha bafaka kuma-housing offices kube sokusithi-ke laba benzele lo cala babuye bazohlawula ukuze bathole amadonki abo ngoba abantu abenza khonoko sibili ngabantu abahlala emaphethweni edolobha abanye besebenzelwe lo mkhuba wokuthi umuntu awafake endlini khonapha emalokithini amanye nje edolobheni kakhulu sike sezwa into enjalo kubophumula old kubophumula south abanye beberenta befaka amadonki onalawo be izindlu lezi ezingaphelanga umuntu afika afaka amadonkakhe ukwenzela ukuthi angamcatsheni nxa sifuna ukuwasebenzisa. So ungumkhuba nje osubhakhile umkhuba omubi wenza ukuthi idolobho lingahlanzeki njalo idolobho libe yingozi kulaba abatshayelayo ngenxa yokuthi amadonki siyakwazi ukuthi nxa idonki ithe yangena emgwaqweni kunzima ukuthi sisuke kayifana nenkomo ethi ngezi ukuthambi ngeza umsindo wemoto ibaleki.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube ongumqondisi weBulawayo Progressive Residents Association inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibandla leZANU PF lizaqhuba ukhetho lwedale leCentral Committee ngomgqibelo ozayo. Ukomisari webandla umnumzana Mike Bima uthi kunabantu abangamakhulu ayisikhombisa 734 abakade befuna ukuncintisa kodwa abafika phose ikhulu 93 balelwa ukuncintisa ngoba bengela minyaka emihlanu bengamalunga aleli bandla kuzigaba lezo abafuna ukuthi bazimele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isethekeleli ebesivela kwele India sibotshiwe edolobheni leVictoria Falls ngomgqibelo sizama ukungenisa izidakamizwa zohlobo lweheroin ezilesilindo sama-KG ayisithobamunwemunye ngomgqibelo simiswe emthethwandaba izolo. Izidakamizwa lezi zibizwa zingathengiswa ngemali eyingxenye yesigidi i-$500,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibona nibasakazi abahle andikubulisa bonke nje abakwethu hayi hlobo labangani hayi mphakazi wonke nje ngithi hatshi kwenele masezimeleni asevoteleni MP kamthwakazi lokhansila kamthwakazi siyabe sesiligumile ibizwe ngoba siyabe silamandla okuzimela endaweni yethu. Mat South Manikaland Mat North Mat North ngikhala ngani kakhulu ngoba yilapho esikhona yayibona imbonweni hayi sisemuva ikwezi ibandla elingasuze linceda ngalutho. Ngiyabonga
Studio 7 linjani basakazi bethu benjani nje lonke hayi siyajabula ukuzizindaba zeZimbabwe sisizwa njengoba zinjalo zitshisa sithi libambe njalo mpela hayi umsakazi ongasekela ihlangothi ovumelela noma ngubani ofuna ukukhuluma kuStudio 7 hayi siyalibonga siyalibonga kungasini kube kuningi kweZimbabwe sikwazi ngoba kuyafihla into eziningi zeZimbabwe but uStudio 7 akuyazikhipha njengoba zinjalo libambe njalo uphumele phambili ngomsebenzi wenu lonke nje. Hayi namhlanje uphawula nje kancane nje ngezani PF, futhi hayi zanipheke iqhubekela siliphambili iyaphula ulungelo likaZulu. Kodwa ngaphithe ama-sanctions akhitshwa, akhitshwa njalo ama-sanctions, kuboshwa intatheli izindaba zigwetshwa, kuboshwa abantu be-TPC, kuboshwa abemthwakazi. Akunzima, kunzima. So ama-sanctions ogawule bazoshona beqala bethi ama-sanctions akhitshwa, ama-sanctions asoze khitshwa, akhitshwa njani? Kanti ama-sanctions ubone uhulumende wabamnawo kephula ulungelo likaZulu kangaka. Hayi hayi, ogawule laboshwa akibeme kancane mani ukukhulumele zanipf. Ithi zanipf yawona lapha nekhaya lapha, kodwa shuma labogawule bayayibhikela sibili. Ungathi abantu abanjani, ambode abantu besiNdebele la ogawule laboshuma. Hayi hayi, ungahlolisiswa kahle abantu aso besiNdebele lapha. Angiboni ukuthi umuntu wesiNdebele ngasapoti izanu ngale ndlela.
Livuka njani Studio 7 omuhle basakazi bonke, oEzra oGande ontungameli omathabili bonke ogeyina, ngicela lingithinte olingithumelele inamba ezememba yestudio ukuze nyenelise ukuxoxa layo okuningi njengomuntu omutsha. Ngiyalibingelela lonke ngesithi abatsha sambeni sirejista sivota sikhupheni umbuso wezanupf osihlukumezayo. Manje siyabotshelwa amalunga ojobhusikhala abasemajele, akuqedakali, sithwele nzima. Ungakhuluma uba ngumuntu omubi. Mina engikhulumayo ngingoDaniel Nxumalo owelupaka wadi khonapho elupani. Ngilibingelela lonke elupani kwakho ngisithi linjani ma-members e-TPC.
Sabona Studio 7 salibonana, hayi siyaphila lapha eCape Town. Cela ke ninikugawule mani, cela ke ninikugawule mani, ke ngizigawule ithini mani. Lalo omunye wakhe bonke labantu abezala abakhulumela izalo labo, hayi ngiyabacela mani, heyi ke baninike zona bobathathu labantu bakhulumela izalo bathi zalo i-right. Hayi ngiyabacela, hayi bo kusho bona babona izalo basutha musi bona. Hayi ngiyabacela ke ngikhulume nabo mina, hayi ngiyabacela ke ngibabuze nami kulento engizizawenhlala ngimamele siRadio 7. Athi le nto engifuna engikhathazayo ukuthi ngema asaqhubana labogawula ngizwa kakuhle ma, ngoba nginombuzo enawo omkhulu engawubuza engifuna ubabuza wona. Ngiyabonga Studio 7, hayi ngiyabonga kakhulu. Asonto yayo kodwa hayi umbuzo nje engifuna ubabuza wona nje okwe 40 years le, ngoba mina sithezi ngwasa sifene 50 years ngisegangeni. Ngigcube 40 years ngisegangeni, sike nama 20 something years ekhaya, but sithi ngigcube 60 years ngisegangeni. Hayi ngiyabacela, ngiyabacela.
Yes, Studio 7, Studio 7 njani lonke be-Studio 7. Hayi siyaphila, siyaphila, siyaphila. Hayi khuluma induna amakhalanga, ngiphendula lubaba lothi khona Studio 7 eyikhetha uhlangothi amuzwa kahle ukuthi uqonde ukuthini, ngoba kati yena vele ekuyiphi iphathi, ngoba mayethi khona kukhunywa i-TPC kuphela angizwi ukuthi uqonde ukuthini, ngoba abantu be-TPC ma beyiba bazithandela ukukhuluma angeke bevinjwe umuntu. Njalo abantu bezanu ma bafuna ukukhuluma akulanto ezabafose kubekhuluma. Abantu be-MP be-MRP lawo ma bafuna ukukhuluma lawo akulanto ezabafuza. So Studio 7 ngeke ihambe bakokodela ezindlini bavuse ukuthi bekhulume nkani. Hayi so kamuzwa ukuthi kwabanizama ukuthini, ukuthi ikati yena vele ukuyiphi iphathi oyikhulumelayo.
Salibonani, salibonani, salibonani baphathi bohlelo. Siyabonga inhlelo elisipha zona imihla lamalanga, ungani selingala linjalo limeqinisweni. Angaze siyakwazi ukuthi ogawule labochuma bakufuni khonokho zonke iziphathi amandla zezani, kodwa okungasenani iqiniso liphuma njengokuba ngikhulume ngabantu laba abahlala bebotshwa bamanye amabandla aphikisayo. Sithi lanxa bethi kwakhona impilo yamakhiwa, abantu bekhala ukuthi izolo impilo ibingcono lobade bebotshwa ukwathi ngumuntu omnyama vesazi ikhiwa. Manje namhlanje bona abezani baba lomoya omuka abagcwele i-corruption bayatshontsha benzani, kodwa iqiniso abalifuni. Kungakhonya iqiniso umsomele botshwa khathi esinampo abelokhuzeni abamabandla aphikisayo iba basemajele bodwa, akulivino yedwa lwezani phakathi. Angikwazi ukuthi kathi vele babona kunjani into abayenzayo, kodwa lokho bekhala ukuthi ama-sanction izijeziswa zengezelelwe vele, ngabe khona lo yedwa. Ngiyabonga.
Hey, sanibonani, sanibonani bafowethu nonke nje, mthokazi omuhle balandeli baka Studio 7. Chris Gande mfowethu sakubulisa, satshela phela uhlale nawethu ama-record mfowethu, asibe bade kakhulu senzela khona to start. Ngithi nje angicele lapho ukuphawula kakhulukazi ngalo mjidalona ozithi yena i-EFF wathwathi. Lo mjidalona angicabanga ukuthi unenkinga enkulu kakhulu uma ukuthi uzame ukukhampeyina akazame ngenye indlela, hayi le nto uhambe etshela abantu ethi abantu baqhamba amanga kantini umthemo yezamPF imbayi funa sifuna abantu abafana nomjita manje izo lizamukulungiswa ngapha nawo busy yahlangahlanganisa bese ngithi lamadoda lawa ugawule nochuma labantu kumadeke bafowethu ningaphiki ngabo laba bantu phela bayahola lokho abakwenzayo bawuholela ngoba angicabangi babengabantu abacabangela abantu bengayenza into ezifana nalezi bebepholisha umuntu bempholisha nje bebhizi balokho bemcomba besazi ukuthi umuntu lona isigebengu esikhulu futhi thina akasifuni noba simthwakasinje so kusho ukuthi bona inkulu into abayitholayo hhayi abakwenza kusabalungele manje ngelinye ilanga sabashona ilanga nathi unkulunkulu uzosibona hhayi nyabo
studio seve ngivuka njani kodwa liswela njani basakazi bethu ye hhayi sibonge kakhulu kubaba uMagalela Mafa Sibanda hhayi ubaba lo ngiyamthanda kakhulu mani yindoda leyo mani yazi ukuthi always ukhuluma mnandi amakhomenti wakhe kaphonga untshuma nje kuphele ekhuluma into angayaziyo uyayazi into akhuluma ngayo and uyamuza ukuthi ngumuntu onesihelo nabantu and ubatshele into enhle kabi ubaba utshuma labo baba uGawule enhle kakhulu iplan enhle kakhulu ukuthi abashiyane layo yonke le nto ezami le bejoyina amaqemba abantu asesintwini ngoba sihleli labo bona sakhelane nabo kodwa into abazikhulumayo kuya kube buhlungu kabi ukuthi uze umuntu omdala ekhuluma amanga yohlaza tshoko baba uGawule ibhashi kalihlohlo umuntu omdala yonke into ekhulunywa ngeZANU-PF uyakwazi nawe eqinisweni ngaphandle kokuthi uyakuholela wena ukukhuluma amanga kodwa iqiniso elisuka likhulunywa ngubaba uMagalela Sibanda uyakwazi ukuthi ukhulume iqiniso yonke into ekhulunywa ngeZANU-PF iqiniso ayikho into elingayiyala kumbe elingayiphikisa ngoba phela kasikhulumi ngeparty yase Asia sikhuluma ngeparty yase Zimbabwe ele 40 something years ibusa kanti manje ikuphi okutsha ngayo esingaze liphikise limeqo lantwalazi lokhu iqiniso libe lilazi hayi lengabantu abadala mani ibhashi kalihlohla abantu abadala vumani makho ukuthi kukhona la okungahambi kahle khona livume lingasekeli into ngoba liholele nakwezi khona lokho selibadala for ukukhuluma amanga
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 siyabonga Banda, susu kumalo, banana siang jo, lulu lulu sinjo.
basa guru Kamakasiya basara maita Itaba banga Safari jema Sandra nyaira
Tino tenda
Siyabonga ngengoma yakho moyo waseZimbabwe esihlabelela ke ingoma ye Studio 7 esidubela njalo uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami ngu Chris Gande nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo yanini ku www.voaindebele.com kodwa ke singadibana kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama asidibane